So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela ku studio 7 ngolwesine lamhlanje ekuseni ziku 26 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla kahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho.
Lodumo lukhulu kakhulu siyabona ukuthi emkhankaseni wezanu PF walo nyaka imali enenge ekhanya ngani isetshenziswa, okhanya ngani imali kahulumende ebesetshenziswa izanu PF. Nalapho nxa izanu upresident Mnangagwa esiyakhankasa kukhanya uthwalwa zimali zikahulumende.
Abebhilithane bethuswe ukubhinywa kwentombazana eleminyaka elithumi edlwengulwe ngamadoda aleminyaka engu-31 ayizizalwane zeZimbabwe.
Uzwisa ubuhlungu kakhulu. Sithwele kanzima kulele leBhilithane. Uthatha umntanakho umshiye lo mntakamakhelwane ngoba wena lo nina liyazwanana, njalo abantwana labo babezalelwe emehlweni akho bengabantwana abakhule ubabona. Nampo abantwana sebesala bekuganyile.
Sile ngxoxo labancintisa kwizigaba ezitshiyeneyo kukhetho oluzayo. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela uhlelo lolu kuFacebook kukhasi leVOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho. Nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla zikahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho. Iziphathamandla zebandla lezanu PF zibikwa zihamba zisipha izikolo imitshina yamakhompyutha, abantu bephiwa ukudla lokunye. Imigwaqo ebisile minyaka ingananzwa isiqalisile ukulungiswa. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda, uthi abantu kufanele bathathe abakuphiwayo kodwa nxa bevota bevotele abamfunayo.
Izanu PF isebenzisa uhulumende ukuzama ukuthenga ukhetho ebantwini. Kodwa sesikubonile ukuthi uPresident Mnangagwa loba yini ayenzayo ayizamayo, ikhanye ngani abantu bezimbabwe kabayikhwabithi sebedinga ukuthi bathole inguquko. Ngoba siyabona phela ukuthi kusukela inyanga ezintathu ezidlulileyo uPresident Mnangagwa akakatholi abasekeli abatsha. Amapolls e-Afrobarometer athi yena enyangeni ezintathu ezidlulileyo bene 43% ngale inyanga esikuyo le 40%, ukuthi uyaswela abasekeli loba ephitcheka ngokukampeyina amaposta amaningi, ama-billboards. Kodwa abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uPresident Nelson Chamisa, yibo bambona njengomuntu ongaletha inguquko eloqotho kuleli lizwe.
Yena uChamisa ekhuluma emhlanganweni awenzele eNorton ukhonone ngokuthi uhulumende weZanu PF njalo usebenzisa ukudla ukudinga usekelo ebantwini. Lubhahe kanganani lolu dubo?
Lolu dubo lukhulu kakhulu. Siyabona ukuthi emkhankaseni wezanu PF walo nyaka imali enenge ekhanya ngani isetshenziswa, okhanya ngani imali kahulumende ebesetshenziswa izanu PF. Nalapho nxa izanu uPresident Mnangagwa esiyakhankasa kukhanya uthwalwa zimali zikahulumende.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance. Osakhulayo ozancintisa imele ibandla lezaphu eGwanda Central, umnumzana Kanisha Singala, uthi uzasebenzela ukuthuthukisa idolobho leGwanda engakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKanisha Singala udabuka emzimuni eGwanda njalo wazalelwa eNtumbane koBulawayo ngomnyaka ka-1982. Ungomunye wabalithumi lane abancintisa ukhetho lokudinga ukumela eGwanda Central edale lephalamende. Unkala uthi ukhethe ibandla lezaphu ngoba uyile belilandelwa ngumdeni wakhe.
Ngizalwa endlini kaLazarus Nkala, labo Phineas. okunjalo kwesinye isikhathi bekuyinto enzima la nqa ubufuna ukuthi ungene kupolitics abadala kuyokuthi bahamba ngaleyo ndlela abahamba ngayo besifa ngepolitics kodwa ke intshiseko yokuthi siqhubekele phambili lo msebenzi abawuqalayo wona lo wezaphu yiyo yenza ukuthi ngize ngicine ngithi hayi sengiyindoda lami sengilohamba umusi sengingalithatha ke sengingasithatha isikhathi sokuthi lami ngiye ngimela abantu bakithi ngoba kanti bayamelwa mbani.
Unkala othi ukhathazekile ngokungathuthuki kwedolobha leGwanda esithi inkokhelo ezikhona zile nkohlakalo.
Into ebabuhlungu kimi ukuthi eGwanda sibe sitshelwa amanga ukuthi kuthiwe imali kayiphumanga. Imali ye-constituency development fund engathi i-constituency yeGwanda kayikhitshelwa amanga. So lokho yikho kwenza ukuthi ngithi mina iyodwa into esiyifunayo. Sifuna i-development lathi eGwanda. Sifuna ubona imigwaqo, sifuna ubona izikolo.
Unkala othi usesemutha njalo lembono ebanzi elakho ukuthuthukisa idolobho leGwanda libukeke njengedolobho elithenjiweyo ezansi emandebeleni.
I-tourism industry eGwanda is suffering. IGwanda does not look like a provincial capital. Silama mines around but sihamba emagodini kubonisa ukuthi kumele ungathi uhamba phezulu kwegolide. Yithi Gauteng yase Zimbabwe ama mines singeke siwasole kungabe ayayikhipha leyo mali kodwa ama systems of government etha khona awakwenza ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi kuphumene kanti nezwana.
Ibandla lezaphu lithi lalo likhathazekile ngendlela ikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ephatha ngayo lolu khetho.
Hayi Zeki akulunganga lokho ekwenzayo and kuningi izinto ezenzayo la kuyona le ndawo sitholile ukuthi kukhona abantu abalezinto okuthiwa ngama address kodwa kungaso address. Akuyabona phi indawo kuyothi Luli Street, Luli Street, Luli Street, Luli Street ukuthi address akula number akulani. Luli Street, Luli Street izinto zonke lezo ezikhona kuyo ilokhu zeni i-voters roll esizikhangeleyo sasibona ngendlela abayenza ngayo basuke balandelane kakhulu le government kanti bona kumele babe independent.
Unkala uzancintisana labanye abalitshumi ukhetho lokudinga ozamela iGwanda Central edalele ephalamende. Kusenzalo iZEC sithumele uZulu imbiko yama-test messages imazisa lapho kumele ayevotela khona. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ukusenjalo intatheli izindaba yethu bathabile masuku uxoxe lomunye njalo osakhulayo umnumzana Brisk Ncube wancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende eVungu ukhetholwa ngomvulo ozayo.
Esiqintini seVungu eGweru omunye wabancintisayo nguBrisk Ncube yena ke ozelwe emhla ka 28 Mbimbitho ngomnyaka ka 1993.
Ngizelwe ngomnyaka ka 1993 mhla ka 28 March. Ngingomunye wabantu abatsha abancintisayo kukhetho lokudinga ummeli wedale ephalamende kuVungu Constituency. Ngimele ibandla le-Alliance for the People's Agenda elithunganyelwa ngubaba uNkosana Moyo.
Umnumzana Brisky uthi ufuqayo ukufuna ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo ethi abanye abasakhulayo laba bathwele nzima njalo balahlekelwe inhlala kahle ngenxa yokuhlukuluzwa ngumumo welizwe.
Abantu bavama ukuthi kuthiwa khona njengabantu abatsha singabathungameli bakusasa. Okuyinto mina ngithi khona hayi akwenzi ukuthi kuthiwe singabathungameli bakusasa. Singabathungameli namuhla kusiya empilweni yakusasa. Kungenxa yani ngoba impilo esiyiphila namhlanje ayisiyo madlwane kodwa impilo sibili. Phecelezi it's not a rehearsal but a reality. So ukuthi kuthiwe thina singabathungameli bakusasa kimi pose ngithi akwenzi lokho. Nxa ungakhangela imbali yamazwe omhlaba wonke aphumeleleyo. Aphumelele ngokuphatheka kwabantu abatsha ezintweni zokwenza ezintweni ezilokwenza ngomnotho langentuthuko langepolitics nokuthungamela. Lokho yikho okungifuqayo kwakuqala ukuthi ngimela abantu abatsha endaweni zombusazwe endaweni zentuthu lendabeni zomkhonomo.
Ebuzwe ukuthi useke wathungamela na uthe useke waba ngumkhokheli wabafundi esikolo sezinga eliphezulu eLupane State University.
Ubuthungameli kayisiyo into enja kimi. 2013 to 2014 bengingumongameli weLupane State University Adventist Students Association. ngabuya njalo ngakhethwa ukuba ngumongameli waleli qula ngo-2015 kusiya ku-2016. Ngo-2015 njalo bengi-part of i-delegation kumbe abathunywa yi-university ukuyamela i-university ku-African Union Model Summit, yona eyaqhutshelwa e-Women's University of Africa. Mina bengihambe khona ngimele umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe welizwe leMadagascar, phecelezi Madagascar's Minister of Foreign Affairs.
Uthi evungu bancintisa bengabameli abayesitshiyagalolunye, njalo uyathemba ukuthi uzancinta ekhethweni ethi abantu bayamazi, njalo uhleli labo esigabeni.
Okwenza ngikholele ukuthi nginganqoba kulolu khetho yikuthi indaba yami icacile kubantu basevungu ukuthi khona ayisiyo ndaba yebizo lephathi, ayisiyo ndaba yokuba le mali lokuba nesitolo lokuba nezimoto, kodwa indaba yalokho what's best for our constituents. Kubantu abatsha ngithi mina besiqilwa sitshelwa amanga edlule sisetshenziswa, khanyesa isikhathi sokuphakama siphatheke sivuse siphakamise isigaba sethu. Kubadala ngithi mina cala ngani ngabantwana abagcinile emagumeni, kasivoteni sivotele umuntu omutsha elizakwanisa ukuthi nxa esehluleka limkhuze limkhumbuze njalo ukuthi hayi mntanethu wasithembisa lokhu.
Uthi ukhangelele ukuguqula izinto ezimbalwa, ethi kumele ukhansili aguqule indlela asebenza ngayo, ethi i-devolution kumele yenziwe njalo abantu bahlonitshwe.
Sile vungu RDC eyi-local authority yethu, ngithi mina imisebenzi yevungu kumele ukuthi isebenzise lokho esikuthi i-bottom up approach. I-devolution kayiqalisele phansi at grassroots level kuma-communities. Ama-resources esilawo njengesigaba kalawulwe yithi. Nginika umzekeliso kule chebe-chebe elogwela, sibona sokubuya izincwadi sezivela ekhansilini ukuthi kuthiwa khona abantu bazothwala ichebe-chebe seziqhutshela osobhuku kuphela, kodwa kasiboni i-plowback. Nanko engutshoni ukuthi okuloko kwenza la ma-resources asezigabeni zethu akube yithi thina abantu esiwalawulayo. Abathungameli bethu osobhuku lezinduna kube yibo abanika izimvumo abantu ukuthi kwakhona nxa kuyithebethebe ngayizathwalwa kayithwalwe imvume iphiwe ngapha ezigabeni zabantu.
Umnumzana Ncube uthi uzananzelela njalo amalungelo abomama, ethi kumele omama baphatheke kwezomnotho ngoba beyibo abayisisekelo selizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku, silokhu sikweziphathelane lokhetho. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 ekhuluma labanye abazavota labanye abazancintisa kukhetho abangene kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Igama lami nguDocus Sibanda. Mina khathesi ngimele esithi proportional representation uBulawayo Metropolitan. Leyo-ke i-60% leyana esathi khona siyayinika omama. Kusisho ukuthi ekhethweni eludlulileyo bengingumemba of parliament ngimelela iBulawayo Central, so khathesi-ke sengime ku-proportional representation.
Abangakwaziyo i-proportional yena leyo ithoni kulabo abangakwaziyo?
Sakubona kufanele ku-7th parliament ukuthi omama bayasilela, bayasalela emuva kakhulu. Kwaba lo mthetho wafakwayo ukuthi kuzoba le-60 women ezizaphiwa ukuthi babe khona eParliament. So it's 6 women from each province abaza kubangene ke proportional representation. So mhamba ngokuthi iparty yakho ithole amagqibha-gqibha amangaki. Nxa kuyikuthi sitshayile sibili siyangena singu-6, nxa labo abakwontethe kumbe abakwondla labo betshayile sabe siqhaphunela la kanjalo bathi bungabo mama kuphela.
Mina engikhulumayo ibizo lami ngokwanele Hlabangana, ngimele ibandla lezombusazwe okuthiwa iRepublican Party of Zimbabwe iRPZ. Kusho ukuthi lonyaka ukhetho oluzoba khona ngomvulo mhla ka 30 kuzabe kulamabandla engathi ama presidential candidate angu 23 ngomunye walabo abazabe bekhethwa ngalelo langa.
Ye, akutshela uZulu ukuthi wena vele ubathembisani.
Thina njengebandla leRPZ kuningi esikuthembisa abantu, kodwa ngizathi njengamafitshane ukuthi fahla-fahla esikuthembisa abantu. Okokuqala esikunanzelelayo thina njengebandla ukuthi ilizwe bese libuswa kungasalandelwa mthetho. Engathi mina bese kungasalandelwa umthetho wesisekelo. Siyawazi imthetho kumnandi ukuthi sithi khona, kodwa ifuna ukuthi siyilandele. Ngakho thina okokuqala esikuthembisayo ukuthi sizabusa ilizwe leZimbabwe silandela umthetho. Bese kusitho kwesibili siyananzela ukuthi abantu bakithi bayahlupheka kakhulu kulezi zishwelo, njengoba sisazi sonke. Sizakwenza ukuthi sizaceda ukuqala ukusela obukhona esingathi i-corruption, ngoba yiyo yenza ukuthi lama-investor angazafika kithi, bayasesaba ukuthi singabantu abangathembakalanga. Ilizwe lakithi lidinga abantu abaqotho. Bese kulandela ukuthi sizakwenza njalo kube nemisebenzi, ngoba abantu bakithi abasebenzi, banye bathengisa amatamatisi kuma-president. Sizavuselela imisebenzi engathi kuvula amakhampani ama acha. Kulandelwa ezokulima kakhulu, ngoba abantu bakithi kumele basebenze kuvila hatshi. Bathi besebenza kunjalo silazo njalo zemigodi ezenziwayo, sizakwenza lokho okuthiwa yi-beneficiation, ukwengeza uhlonzi kulezo zenziwayo. Okulandelayo njalo siyananzela ukuthi kulamabhizinisi amancane adinga ukuthuthukiswa, sizawathuthukisa lawo, labo esibiza ukuthi ngama-small to medium enterprises. Ngiqhubeke njalo sizasungula njalo indlela ezenza abasakhulayo labesifazane bangene kuhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe.
Zokuthiwa sesilobaba ke lapha echungweni uThokozani Slayer. Slayer, kunjani?
Ngiyaphila baba Dube, linjani?
Siphile kakhulu. So wena uthini ngodaba lolu lokuvota? Kuyavotwa phela ngeviki ezayo.
Ye, hayi, uyabona baba Dube, la ama-election mbonani ngama-election aqhakatheke kakhulu, especially ngathi kuma-youth kubontanga. Ngoba lukhetho lokuqala olokuthi sivota ubabe umgabe ngekho. So mbona ngani lukhetho lubalulekile kakhulu ukuthi abantu kumele besukume bevota. Ontanga sikhangela ukuthi nxa silandela inombolo zezekhe abantu nababhalisayo ukuvota, ontanga ibabale inamba engathi phezulu. So sikhangela ukuthi basukume bayevota ngobuningi, belethe utshintsho kulele lakithi leZimbabwe ekuza kwenza ukuthi kuvuleke amathuba atshiyetshiyeneyo awemisebenzi.
Ye, siyambonga kakhulu-ke ubaba uSlayer osikade sechungweni. Sibuyele kuwe mama Dr. Sibanda. Nxa usukhangele ubona zana abantu bayavota yini, njalo ukhanya lokho elikhonona ngento eziningi, akutshela abantu khonapho.
Ngiyabonga. Amalanga asesondele, yekukhonona kukhona sibili and lilungelo lethu. Ngoba awungeke uthi udlala ibhora labanye uthi wena ngozachoose iground, ngozadinga referee, ngozadinga ibhora. Pho ibhora lakhona kuthi belakho wena uyenza umathanda, bekumele izekhi lalele ukuthi abantu bathini. Ngoba nxa ubaba uChamise sukume ekhuluma laphana, uyabe ekhuluma izinto ezivela ebantwini. Abantu nxa besithi iphepha nezekhi kumele silenze ndawonye, sivumelane ukuthi lithengwa ngaphi, liprintwa njani, lilungelo labantu leli. Pho nxa ungasalalela abantu ongakwenza kuyini? Kuyafana nje nohulumende lo wade khona ade khokhelwa ngumgadi, ubezele engalaleli umuntu esenza umathanda. Asikukhuthazi khonokho, asikufuni khonokho. Bekumele ukuthi ngase siyavumelana, sikuqale ngaphambilini vele indaba le ingakazi ivuthwe, bengakazi baprinte ukuthi hayi bo, asikhangeleni iphepha sisonke ndawonye. Yini ukhetho phela ukuthi alu-free and fair.
Lapha sizwe abaxoxele loGibbs Dube ngokhetho oluzayo. Nxa lifisa ukulalela ingxoxo le ngokujulileyo, ngenani kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOADEBELE.
Abantu baseBhilithane bethuswe ukubhinywa kwentombazana eleminyaka elichumi 10 odlengulwe ngamaphahla leminyaka eyokuzalwa engamachumi amathathu lanye 31 eyizizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni leBolton kweleNgilandi. Ababili laba bagejelwe ukuhlala iminyaka elichumi lane i-14, omunye elichumi lanhlanu i-15 entolongeni. Umsakazi we-Studio 7, u-Ezra Chisaspanda usethulela lolu daba ekhona le eBhilithane.
Inkeme-nkeme yendaba elethele ihlazo kwizizalwane zeZimbabwe ehlala kuleli izwakale enkantolo ye-Bolton Crown Court ngemva kokugwetshwa kukaStephen noStanley Mchema abafunyanwe belecala lokubhinya umntwana okomnyaka wonke bebobabili. Abazali bomntwana lo abadabuka eZimbabwe bebemgcinisa kunina wamaphahla nxa izikolo zivaliwe, okunikeze ithuba lokuthi ababili laba bamdlwengule. Umantshi uthi isenzo sabo simethusile njalo kakaze akubone ukuthi amadoda amabili angabhinya umntwana omncane kangaka okwesikhathi eside engabanjwa. Umntwana lo ubikwa wananzelelwa ngumbalisi wakhe esikolo ukuthi kukhona umkhathazayo ngoba engasahlaliseki, engasaqhubi kuhle esifundweni njalo ehlala ichiphiza inyembezi. Wathi wachazela umbalisi wakhe ngokuhlukumezeka ahlangana lakho. Izizalwane zeZimbabwe zithi zimadolobanzi ngenkeme-nkeme yendaba le njalo ziyangekile. Onkosazana Lee Macebo uthi udabuke kakhulu ngesehlakalo lesi.
Uzwisa ubuhlungu kakhulu. Sithwele kanzima kulele leBhilithane. Uzathemba umntakamakhelwane. Thatha umntanakho umtshiye lo mntakamakhelwane ngoba wena lo nina liyazwanana, njalo abantwana labo babezalelwe emehlweni akho bengabantwana abakhule ubabona bethembekile. Nampo abantwana sebesala bekuganyela.
Unkosazana Nabusi Mhlanga uthi omama kumele bondle abantwana abangamantombazana ngonanzelelo njalo babanakakele ngaso sonke isikhathi.
Kakathekile ukuthi umntwana oyinkazana namanje kumele agcinwe ngendlela indlela esasimgcina ngayo kudala. Umntwana oyinkazana, you have to always follow up so that izinto zingacini kusiba too much, you know, kwenzakala ukuthi umntwana arrange for the whole year. Wena mama ungazi, ungananzelela ukuthi umntana wakho what has been happening. That's why kumele kufanele ukuthi omama babe close labantwana baba bangamankazana njengendlela kwakuyiyo vele kudala.
Umnonzana Kenan Ncube uthi isehlakalo lesi sesimenza esabe ukugcinisa abantu ingane zakhe.
Mina njengomzali kwenza kube nzima impilo lokuthi uhlale imizuzwana ungamboni umntana wakho kumbe umntana wakho avakashe athi uyalala ebanganini bakhe, awukwazi ukuthi okwenzakalayo khona ngale kuyini, ngoba abantu abadala bayayenga umntwana babuye bamethusele ukuthi angakhuluma bazombona kahle.
Ukuqhatsha umuntu ukuthi awukhalele abantwana nxa usiya emsebenzini kuyadula eBhilithane. Ngakho-ke iningi lezizalwane zeZimbabwe ziyasizana ngalokho, kukanti kulabanye abasuka bahlukumeza abantwana kumbe bababambe iganyavu njengalokho okwenziwe ngamaphahla akomthemba. Bengaqeda isigobo sabo eseminyaka ke elijumi lanhlanu bazabiselwa ekhaya eZimbabwe. Ngiyimela iStudio 7 eBolton, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Umncintiswano womdlalo kakhilikithi owespa Bonsa 20 League oqoqwe ngabahlanganisela wayengukaputeni waphinda waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe lama-Chevrons uHeath Streak uyaqhubeka edolobheni lakoBulawayo. Intatho yezindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UHeath Streak uthi umncintiswano wespa Bonsa 2020 uhlose ukuthuthukisa umdlalo kakhilikithi edolobheni lakoBulawayo ngokupha abasacathulayo ithuba lokudlala nabalolwazi olujulileyo lokudlala umdlalo wekhilikithi.
Into ebesifisa ukuthi sinike abantu ithuba lokuthi bedlale T20 cricket njengoba kungela colored cricket edlalwayo ngesikhathi sonese somqando. So into esizama ukuthi sizama ukuvumbuluza abantu abangani esingababoni njalo sinika abafana abancane ithuba lokuthi bedlale labantu abakhulileyo, singafanisa abantu njengo Sean Williams lo Christopher Mpofu lo Njabulo Ncube abantu abanjalo abale experience enkulu.
Lo mncintiswano sokuviki yesine njalo ungene ngabadlali abangamachumi ayithoba munemunye abagoqela abantwana besikolo kanye nabadlalela iqembu elesizwe leChevrons. Laba badlali bakumaqembu ayisithupha akunjwa ngabadlali abalichumi nanhlanu. Amaqembu lawa ngabalisa ele Badgers, ele Raptors, ele Blazers, ele Tigers, ele Hawks kanye nele Sabres. Ele Badgers yilo elihlezi phezu kwenganane ngemva kwamaviki amane lilemiklomelo elichumi lesithupha, kuthi ele Raptors lisendaweni yesibili lilemiklomelo elichumi lanye. Ele Blazers lisendaweni yesithathu lilemiklomelo elichumi. Endaweni yesine kuleqembu leTigers lilemiklomelo yisikhombisa. Endaweni yesihlanu kuleqembu leHawks lilemiklomelo yisithupha. Kuthi emsileni kuleqembu leSabres lilemiklomelo emihlanu. Lo mncintiswano usekelwa ngemali ngabeSpar Bonza, njalo laba bathi baza kwenza lokho kweminyaka emihlanu, njalo bathi bona ngomnyaka ozayo uza kuba mkhulu kakhulu lo mncintiswano. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo we-VOA ubulengxoxo mpikiswano lezimpapers television network izolo lizimpapers izolo ntambama lapho obekuhlaziywa khona udaba lokhetho ngaphansi kwenhloko ethi the elected debate. Abakade bekulo umhlangano abancintisa ukhetho lokudinga umongameli bavumelene ukuthi bandlalezane uPF kufanele linqotshwe ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Kodwa umkhokheli webandlalezane uPF umongameli Mnangagwa kanye lomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa bebengekho kulo umhlangano. Kusenjalo ke sizathanda ukubonga abasilandela kukhasi lethu leFacebook kulo Linzi Hamon, kulo Philani Mlawuzi, kulo Mahlo Ncube, kulo Lindelwe Mlotshwa, silo Thabani Ngwenya, silo Nkosi Sibanda, lo Alfin Gugushumba. Lisixhomeke siya live streamer lapha kukhasi leVOA Ndebele.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejini. Sekwenzakele. Ngoba tota ulendaba sikhulume leshonile. Awuli shoma ndlebe.
Siyabonga ngokusilandela kumsakazo wethu lapha eStudio 7 kukhasile Facebook. Sesixhunywe njalo nguPrince Ndlovu, Sikhumbuzo Mlalazi. Lanxa nje sesifika emaphethelweni ohlelo lethu, singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla kahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho. Abasebhilithane bethuswe ukubhinya kwentombazana eleminyaka elithumi edlengule ngamadoda aleminyaka engu-31 ayizizalwane zeZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.